Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafunge thusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezichothoza izanu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli, but okwakhathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabathabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngele ZANU-PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli izindaba.
Unkosikazi Fatai Mayere, isikhulumeli sebandla le-CCC, utshele intatheli izindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli izindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho lowa bethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafunge thusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungise udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le-MDC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilobugwelegwelethile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ndlovu okubandla le-ZAPU.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla le-ZANU limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusele abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU-PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations African Union started, but iZimbabwe iparty ye United Nations. Why is Zoyeka umnangagwa ekathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zase Zimbabwe izalo PF, police izalo PF, military izalo PF, onke nama ground ase Zimbabwe zonke indawo ngeze zalo PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa nezano PF.
Mnumzana Munake Mtutsa okubandla lezano PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho, welakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, liqalise ukusenga lezimithiyo besithi izalo PF libandla elifuna ukugqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi beja salitshele ukuthi bafuna ukusigqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezanu PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zivika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo lwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezithiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezithiyeneyo, njalo kuzaqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esivotele eOhio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli. But okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers of kichwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe sahakuma elayinini for over 2 hours.
Bebebanenge lapha abantu?
Bathe bona ngesonto lange Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama queues, ama lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini, bekunabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni. So abantu bebesemile emalayinini engidala.
Nxa kulo phenyo solwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-1 point. But abantu kade beselayinini abaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iphathi. but siyabona ukuthi abantu kade be uyikuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram it was sold to the polls encediswa ngama-church bekulabantu abansunzi abaningi lathi sibona lapho esilala khona kugcwele abantu abavele esomalia bebegcwele pham labelungu labo bebegcwele so hayi okwakathesa kubonakali but bathi bona ama-republicans angantwaza ngoba izinto zokudla le economy yizo eziqakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolu khetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe usikhwica mfundo Jethro Mpofu.
Nxa ama-Republican ethe athatha kuzaba lokumuncana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi laba abalombuso ofumbetheyo o-conservative njalo balama-policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing kunzima ke lapho kodwa kusenjalo ke lawo ama-democracy siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa isiya e-Asia siya e-Europe i-America izogijimisa ama-interest e-America kuyisandla sama-Republican kubisandla sama-Democrats ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba i-America egijimisa ama-interest ayo lamandla ayo emhlabeni ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili ngobani abazaphuma emuva sibhekile sizobona kodwa ke iqinisayo ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana kuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele lokho esingathi i-geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba Trump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuzakwenza lokhu kuqhubekele phambili kugcine kulamazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo aba-conservative njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumelo umhlaba uyesabeleyo ngoba ama-Democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni kodwa bayafihla uthuku bayafihla udlame bayafihla inzondo okuyinto ama-Republicans angayenzile.
Sithi njalo nqobe ama-Republicans athathe i-Senate athathe i-lower house ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba u-Biden okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela u-Biden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zephalamende sezandleni zama-Republicans?
Kuyabe sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso uyabe lawo amandla kodwa amandla akhe ayabe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efake izinquma kodwa sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwazo ngokupheleleyo ngakho kuzabe sokumuncanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule abuse akhokhele isizwekazi sase-America.
Usikhwica mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Iziphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimukani Dlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Nyuke iminyaka yakhe angilakwenise leminyaka yakhe kuzoba ngudanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo ukuthi kule minyaka emingaki
nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani
ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela akhe besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho so ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so bathebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo
bebe bangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe
abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe
owafika manje umkhosi wona lo
owamemeza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso gameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle from lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi
lapha dinga usizo lidinga usizo ngani
usizo esilidingayo nosizo lokuthi abantu laba bahanjile emakhaya abo ngoba izimali nje azitholakali
likhangelela imali efika kunani elingakanani
khana inani engalitho makade kuthatha abaquotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1
18,000 lapha sithi amaranda
yes amaranda
bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe
yebo balobuhlobo oyihlobo sami kakhulu lo oyi-1 ulingani ndo uyeyihlobo sami
kodwa ububazi bonke bobathathu
yebo bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya
ekhaya kungaphi
ekhaya kuselubani egabeni lokuthiwa yikazana ekhatshana
bala konkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile
ye onkosikazi babo balapho okadanisa Thiri ukhona usesowethu okanhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi then okalimukani usekhaya
wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele ezomali ungatshela ukubani utholakala kunamba
I think sele kungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo numbers zabo I'm sure ikho kungaba ngcono inamba engiyitholayo ngiyalowu okibokadanisa Thiri unkosikazi wakhe ithi 0653525251 ezami 0849599339
Unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa sixoxelaye eseJohannesburg ngocingo njalo umncintiswano omkhulu lonyaka xhumana le VOA uzwe konke ngomdlalo lo silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe sixoxa labadlali abathiyeneyo abaqeqethi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamachumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma lele-Russia kukhumiswane umlotha uma ele-Russia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Reuters. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu ukukhudumala komkhathi. Abezindaba beReuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamachumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuselakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenza ukuthengisa impahla ezokugqoka. Iflimakethi kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi kuhamba njani. Nxa uthengisa impahla yakho uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenza ukuthengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Bananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukusebenza yikho ngani kuleyo mali ezingcono. Hhayi, ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emesina ziyelapha ezimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirts, amakepesi, lakho konke nje kokugqoka. Lezicathulo.
Ikepesi nje leyembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona kuyenze sini, sekufanisa intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo khonapho ku-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, sesifuna ukuthi 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Ngemva kokuthi sengingayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yela manje ziyakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ngingathi ngathi kudejwe kubile kuthathu amasebenzisele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende ekhompani ekugcineni, uyabe uthola okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga ku-80 maybe $200. Sekusanga ukuthi kuthenge njani, njalo okwenzakalayo ukuthi kulezi khathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho akutho ukuthi le mali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sile $80-$200 ngalendayo nje ezi-profit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Kulendlu yini kumbe ubhadala irenti?
Xa lapho kuthenga izimpahla zami zadoja, hayi kuyaphileka.
Ye, kodwa irenti-ke wawubhadala irenti khonapho?
Ngiyabhadala irenti lapho engihlala khona, so irenti yami engiyibhadalayo ube-$30 so ngenyanga.
Imuli uyabe uyayithengelani pho?
Hayi, khonokho nje ethi igrosari yenyama nokokugqoka kona kuyenelisela.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqale kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile, njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu eyabe mhlawumbe usebenza ngaphansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza ngesikhathi sakho ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kula leyo mhlawumbe uyabe uyihola ngenyanga uma usebenze nomuntu.
Umnumzana Thompson Ndlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo, sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup eza kwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe lo Thandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo we-World Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa izidlalo zani liba khona kuba lokukhangeleli ukuthi kuzohamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwenalinyanga. amaqembu ethi nawakhangelela yiwona nawana hlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina, labo o-France bekuthi amaqembu njengabo-Portugal lawo engaba lethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneze zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo-Germany, o-France, labo i-Italy, yiwo amaqembu esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lekuqembeli njengele indlela le elandelwa ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa bandise ukudanisa ngoba kungase kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lale qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi alikho kumaqembu aphambili alamathuba okuthi engalisukumisa imigeso.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kulamaqembu akhona ngale, ungathini ngawo?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi athale uvalo ngamabizo abe ehlangana la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kuma-quarter final, libe yiliqembu lakuqala elafika kuma-quarter final. Kodwa lokhu kwethula kwenike umbekwa ukuthi nqambe kwabantu ngasofa hayi service isiphumelele i-Uruguay sense simobile sisiya kukodwa fanga. Kodwa lokho lakho kwesina ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo, kodwa sikhanyelele ukuthi hayi wona amaqembu njengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi le mfindo ikakhulu owemali uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona ku-World Cup amaqembu e-Afrika andise ukusitshwa kakhulu into yemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungelamali amaqembu njengabo ngizakhangela ubone abadlali abalapho abadlali ababendimela kakhulu afike edlale esiqongweni somthono wenguqu. Ngakho ke sisiya ku-World Cup akula lutho abazayo, akula valo abazatshayile, kodwa okwandisa ukuhlupha yizindzawundzawu zezimali. Kodwa angithi lapha besengifuna ukuthinta nje abadlali khonapha e-Afrika ikakhulu kuqembu le-Senegal, ngakhangela abadlali abalidlale imali hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khashana.
Lapho lizwe uthandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu exoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lwemelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngaba kubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden laba kubandla lowayengumongameli uMnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabathabalale ngeviki ephelileyo. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Mina ivizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.